sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 26 enhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami lenkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ekhengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale for ama exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abe funakala anjengobhadala i-fees.
Umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe namhla ekolishini le-University of Zimbabwe. Ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela.
Thina njengesihlanganiso sijisile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu basungulezwayo bathole probably i-justice nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo ele-International Day in Support of Victims of Torture.
Kwezemidlalo, iqembo leZimbabwe Warriors linqobele Mozambique emdlalweni wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli womkhankaso we-hashtag this flag, ubotshiwe lamhlanje ekolitshini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela. UMawarire uvalelwe esitokisini se-Avondale njalo akwaziwa ukuthi wetheswa cala bani. Kubikwa kulezifundi ezihlaselwe ngamapholisa ekolitshini le zatshaywa kabuhlungu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezifundi eyezinasu umnumzana Alistair Funye.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ekhengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale for ama exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abe funakala anjengobhadala i-fees, anjengokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona bade bengakaqedi ukubhadala plus bashe bafakela i-top up i-fees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade bengi. So bengiyela they went to address SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku-admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama-payments plan because that the final imali yabo cash ukuthi ukuzingelo ekuzemele ubhadale full fees. So admin retaliated ayitshengiselwanga ku-corporator which at the end of the day led ukuthi ama-student election egabe to have this protest.
Sizwa kuthiwa bakhona abatshayiweyo, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Kubuye ama security guards from a campus besengudispesa abantwana kade bebuthane peaceful and bebuthane kubuilding ama-students erunwa yi-SRC engarani i-institution kumbe i-administration singathi. So befike befuna ubadispesa ama-students abese-retaliata ukuthi asiyindawo thina singaka-addressa indawo yethu yama-fees. So which at the end of the day led on ukuthi ama-security guard ekase ukutshaya ama-students. So sikhuluma nje kulama-students about 3 aba-injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Umawarire yes ufikile wanika umthandazo yasenza ama-protestant e-supporting time will be back solidarity. Wabuya wafaka umthandazo wakhe wasuka esehamba ithingi ephuma e-campus ithingi kulapha abotshwe khona.
Alo ke umnumzana Alistair Funye isiphathamandla senhlanganiso yezifundi ezinaso sixoxela ecingweni eseHarare.
Kulabantu abayisishiya kalolunye abafele engozini yomgwaqo namhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo ivela eweza ilubhekise eHarare ichayelele ngemva kweroli enkulu ebizimele. Ingozi le yenzakalele eduzane lenkamba yamapholisa eDema. Umsakazo weZBC uthi abantu abayisithupha bahle bafela khonapho kwathi abathathu bayafela esibhedlela seChitungwiza. Umsakazo lo uthi njalo umtshayeli wekhombi ukhanya obegijima kakhulu. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo emazweni abo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela indaba zombusazwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi uhulumende weZimbabwe kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo njalo aqedise ukubunjwa kwekomishini ebona ngohlelo lokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuze iqalise uhlelo lokuxolelana elizweni. Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo ngendaba zombusazwe kuthi ezinye ngezanyamalalayo. Sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede yena othi ikomishini yokukhumisana umlotha kumele iqale ukusebenza ngokuphangisa.
Kulama commissions angu-5 under i-constitution yethu. National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission. Ama commission lawo kumele asebenze. I think i-constitution yethu yaqalisa ukusebenza ngo-2013. And thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-commission esebenza ngabantu abahlukunyezwa in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengehlanganiso sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-MPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-process amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengesihlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in Support of Victims of Torture kuhulumende sifuna ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesi ayisebenzi. And yet kulabantu who were tortured past elections ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC yiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu bamlawa, kulezinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear, the NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes weRambo kwakulama consultation meetings abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wangkhona.
Umnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe sixoxe laye eseHarare. Ngemva kokudinga imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits, ikhomishini ekhangelane lezokhetho ithi isidinga inkampani ezayithengisela imitshina yokuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission, uNkosikazi Rita Makarau, kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Abaningi bathi ikomishini le isiphuzile ukulungiselela ukhetho njalo kayisoze yenelise ukubhalisa abantu ngemfanelo ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Makarau ulandule imbiko ethi iZEC izaqhasha inkampani esolwa ngabaningi eNikuv ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho. Abamabandla aphikisayo bathi inkampani le yasetshenziswa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo.
Alamhlanje ku live talk sixoxa ngosuku lwe International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni achiyeneyo.
Thumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu phose amachumi athoba minembili i-78 iningi labo kungabantwana asebe bambelele abasebe lomkhuhlane wendingindi eMinnesota kwele Melika. Umkhuhlane wendingindi ubikwa uthelelwana lula ikakhulu kulabo abayabe bengathathanga mithi yokuvikela bese bancane.
Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezikhuthaze amazwe angamalunga omanyano we-United Nations ukuthi abambe ngamandla iziphathamandla zikahulumende welawo ukuthi alondoloze amalungelo oluntu kulelo lizwe.
Ingcwethi zesayensi ebezisemhlanganweni ohlaziya ngokwelatshwa kwengculaza eDurban kwele South Africa, we-8th South African AIDS Conference, sezethule ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazane ekuthelelweni igcikwane lengculaza. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Impumela enhle enhlolisiso yokusebenza kwesigombolozo esaziwa ngokuthi yi-dapivirine ring kumbe vaginal ARV ring isilethe intokozo kungcitshi zesayensi ezithe gwaqa eDurban zikhanda amacebo ukuthi lingalwiswa kanjani igciwane elibangela ingculaza. Lesi sigombolozi esisetshenziswa ngabesifazane ngokusifaka esithweni sangaphansi silomuntu enqabela ukuthi amagciwane engculaza aqhubeke sanda kumbe zalana lomunye umuntu ovimba lawo azama ukungena wesifazana. Inhlolisiso yenziwe kwabesifazana amedlula izinkulungwane ezine 4500 emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iMalawi leUganda iveze ukuthi lesi sigombolozi sivikela ukuthelelwa kwabesifazana leli gciwane ngesilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini 30%. Isiphathamandla senhlanganiso ye-IPM eyokhokhela inhlelo zokulungiswa kwalo muthi unkosikazi Annalyn Nell kutshela amanxusa aseDurban ukuthi baphakathi kwenhlelo ezakhokhelela kuthini inhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele yemukele ukusetshenziswa kwalesi sigombolozi abesifazane.
The two trial results were identical. Both
inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma le mphumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempilakahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Lesi sigombolozi sihlala esithweni sikamama okwenyanga abese sikhupha efaka esinye. Inhlolisiso etshengisa ukuthi kasiwi njalo asiphazamisi inhlelo zesambuzini lezocansi. Abesifazane beZimbabwe sebemukele ngezandla zombili limzamo yokuvikela abesifazane ekutholeni leligciwane. Umgcinisihlalo wenye inhlanganiso lelo amalungelo abesifazane eMbokodo, unkosikazi Victor Mathutu, uthi yena ofisa ukuthi kwagcithwa sikhathi kuvunyelwe ukusebenziswa kwalesi sikombolozi.
Singajabula uma kungeba yinto engahlehla iphangise ukwenzeka. Ukwenzela ukuthi omama bavikeleke. Kuyinto enhle ukutholakala kwaleso sikombolozi. Sikushayela izandla singomama lokho.
Ngokutsho kokwalondaba lenhlanganiso ye-AVET epha ulwazi ngodaba lwengculaza, ngo-2015 bekulabantu abedlula izigidi abaphila legciwane lengculaza eZimbabwe 1.4 million. Ibika njalo ukuthi ingxenye yabesifazane abaphila ngokuthengisa izocansi eZimbabwe banegciwane lengculaza. Ngalomnyaka abesifazane bebephila legciwane lengculaza elizweni bebephose befike isigidi 790,000. Imbangela zalokhu zigoqela umkhuba ovamileyo ukuthi ezocansi zilawulwa ngowesilisa, ukubanjwa ngamandla kwabesifazane ukwenza ezocansi, nokuthandana kwamantombazane asakhulayo nabantu abadala. Unkosazana Mathutu uthi lokhu kuzasiza omama abalabomkabo abangafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana, kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sikombolozi, ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile.
Kanti-ke uthi lakulabo ababanjwa iganyavu kuzasiza kakhulu.
Ma usiba lomnyama wokuthi uthi uhamba udlwengulwe ngowesilisa olalo legciwane lesandu lelangculazi, ma ulalesi sikombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Kodwa ke ncithi siyagcizelela ukuthi njengoba kungakabi khona umuntu okwelapha ingculaza, ukusetshenziswa kwamakhondomu kufanele kuqiniswe nguye wonke umuntu ongena ocansini olungaphephanga. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
EZimbabwe lamhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lodubo lwabathengisa lokusebenzisa okudakayo ngendlela ephambanisa impilo zabo. Ilanga leli lithiwa lona International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lolu dubo lubikwa soluqhela elizweni kakhulu kwabasakhulayo emadolobheni lasemaphandleni. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemikhankaso yokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa elizweni. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ikhuthaza ukukhulumisana labantwana lokuba lesikhathi sokulalela inhlupho ababhekane lazo phansi kwesihloko esithi "Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe." I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lomunye wakhe wasebenzisa izidakamizwa okhethe ukubizwa ngegama lokuthi Center Bravo, ohlala emzini weMfakose esebenza labenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network.
Ukuthi ngesinye isikhathi ungananzelwa ngahamba emabhodona labathu, uyabona ukuthi kuyabo kukhungela i-control, i-corruption isindawo zonke, ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena ebhoda zivalekile. Kungela muntu yabe search imota zona lezo, kuyabe sophunga ukuthiwa imota leya kumelanga search yabe iphunga ukudlula. Ngeso kusibazi insisikati sokuthi lawo amapolisa ngokwawe abe CID drugs abasayenzi umsebenzi ngendlela nxa sisikhuluma iqiniso elikhona. Ngoba engabopha umuntu siyabe sikhangelela ukuthi nxa umuntu eboshiwe siyabe sikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe izagcina ngayo. So kusiba ke lesi sikhathi sokuthi ukuthi size simise indaba lezi zama drugs kufunakala ukuthi layo i-government ifake isandla kubandla elelokuzeni lethu leli eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, asingathi-ke ngesikhiwa i-support ukuthi-ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana wona laba siyabe siyenza ngenye indlela yokuthi-ke bona ngokwabo babone umbono wokuthi lapha sokunomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokune-change. Nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uza njani uzabe ebona i-change. Njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor. Kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu sisebenza eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ekusiba njalo nje ngathi ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekhona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health ke ngesikhiwa ungabubulala umzimba ugcine ekuthineni uzabona futhi lazo ingqondo zomuntu enalo ziyabe singasathi njani singasathathi kahle ngasalalela abazali ngasalalela ungazama ukuthi umtshele ukuthi hayi yenza so lapha yenza so uyabe seyala sentshengayishiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into esidakayo.
Lo ngokhethe ukuzipha igama lokuthi nguSenta Bravo osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network owake wasebenzisa izidakamizwa osewayekelayo.
Uzulu uthi lihlazo elikhulu elenziwe ngumsolwa uHonest Moyo ijaha leGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South obotshwe ngemva kokutholakala elekhanda lamaphambili omuntu wesilisa amhlinze eColenbon ngeviki ephelileyo. Abakhulume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi leVOA Ndebele abagoqela umpostori Midian Dube, inyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya, lesihlobo sikamoyo unkosikazi Sakhile Lili na bathe kulihlazo ukucuca umzimba womuntu. Umpostoli Dube uthe umoyo kumele akhulekelwe kwathi uNgwenya wakubeka sobala laye ukuthi ijahaleli eliqume izitho zomuntu ongaziwayo ejonge ukuzithengisela usomabhizimusi kumele ligeziswe ngemithi yesintu. Unawo utshele uGibbs Dube weStudio 7 onguye owethula lolu hlelo ukuthi izihlobo zejahaleli eletheswa icala lokubulala zizahlala phansi zikhulume ngehlazo leli.
Ubulele unoshiyamasi.
Kuthwani uHonest uberatekal
ngabafana laba babebhemi into lezezinzima lezo ukuthi umuntu wangifana mayesibhemini ngeke ube kwazi ukuthi uyabe evele ngumuntu onjani. But yena vele umuntu ovele okade ehlala logogo wakhe, umama wakhe ngumuntu osebenzela emapulazini eSouth Africa, ubaba wakhe sebenze emayini. So ubehlala ekhaya ehlala logogo njalo ubaba ngubaba othetha abafazi ababili. So abantwana abanye abasuke endaweni ezinjalo uyakungakwazi ukuthi umntwana yabe vele ecabangeni kumbe enzeni. Otherwise ngumuntu vele obebhima kakhulu, uyabhima.
Ubhema insango kumbe kuyini kulo?
Insango.
Ngokuzwa kwakho kuthiwani nxa ukuthi abantu belamabhizimusi lawo nyakwazi ule bhizimusi lenkukhu sibili? So nxa ule bhizimusi kambe uyakukudinga khonokho?
Haya lokho vela awuzange kwasebenza tube ungazi ukudinge vele ili ukusebenza nzima kumele usebenzele nzima usebenzele imphasa yakho lokho ukuthi kuthiwa uyadinga umuthi ukuthi abhoost ibhizinis wese uyidinga ngegazi lomuntu igazi lomuntu liyesabeka.
Wena uyisihlobo esejahaleli nxa ungakubeka nje sobala ukuthi linalizwa njani njengesihlobo sibili xa selikhumbula futhi le muli liyana esilahlekele
into enzima ebuhlungu ngoba kusho ukuthi nxa kunjalo kumele kube lo munye umuntu ozaba in between ngoba ukuthi imuli igqoke ebhutanganhlonhlo injalo yinto enzima njalo kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto okwangikhona kuphele but uthe sekwenzile ugogo kwase kusuba lezi pharmacy I think ikathe imuli isabhizi ngemfe khona.
So kodwa ubona zani imuli izahlala phansi ikhulume ngakho khonokho kuba sekusenziwani xa sokuthi
khonokho ukuthi kuzahlawulwa yewe ngxe ungahlawulwa kumbe kutheni but isilonde embone ngani isilonde siyahlala sikhona vele singasoze siphele.
Lo ngonkosikazi Sakhile Lili na isihlobo sejaha elitholakale ligcine endlini ikhanda lamaphambili omuntu obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 kuFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu mayelana ngalolu suku olokunanza umsebenzi wokulwisana lomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni jikelele ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe ele International Day in Support of Victims of Torture. Besifisa ukuzwa kini balale ukuthi kambe eZimbabwe abantu ababhekani lalolu dubo bayanakekelwa nguhulumende na loba inhlanganiso ezisimeleyo.
UM Ncube uthi cha abalutholi usekelo oluvela kuhulumende ngoba uhulumende nguye ohlukumeza abantu. Uphinde wathi ukuhlukuluzwa kwabantu kuhamba phambili kweZimbabwe lasezwekazi lonke leAfrika. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin yena othi ngempela uhulumende weZanu uhlukumeza abantu kanti ngoba kungumthetho wesekelo ukutshengisela indaba ebopha abantu sikhathele iZanu. UNobert Ngwenya yena uthi eZimbabwe ayikho into enjalo. Uyafa lokufa kungela sekelo oluthola kuhulumende, otherwise uhulumende nguye othotshara abantu. ULuxon Ntshavuza uthi angeke baluthole ngoba behlukunyezwa nguye uhulumende. Yiyo ke imibono esithunyelwe kabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama lapho intatheli izindaba yethu uGibbs Dube kanye loBlessing Zulu bazaba bephatha udaba mayelana ngale ndaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hove.
Kwezemidlalo iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors ligqibe umdlalo walo lamhlanje lijabulile kakhulu ngoba lenelise unqoba iqembu leMozambique nge-4-0 emdlalweni wokunanza wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Kunjalo nje umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abangahlali imbeleko abakalahle imbeleko ngokufelwa loba nje leli qembu selinqotshwe emdlalweni elithumi lanye phakathi kwelithumi lane esidlaliwe lonyaka. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane elinemiklomelo yi-2 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu. Ngesonto iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-1 kanyali idlala lisekhaya ngeleChapungu okuyisimo esilifaka ebunzimeni ngoba selithiwa ngemiklomelo emihlanu ngamaqembu abalisayo leWange, eleYada kanye leCape United wona ahlezi phezu kwalo. Ngaphansi kwengalane kule qembu leChorochoe lemiklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo zombili iBantu Rovers leChorochoe yizo ezikhanya ngani zingaphelelwa ngumphako lonyaka kusigaba sePSL. Kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abafana bakhe khona bezaqala ukunqoba.
Nxa ngikhangele mbona ungathi abafana bethu lokhu ebeqhubeka bedlala ngcono besiya phambili okuthi nabo ngokuya kwesikhathi bejayele ukudlala ku-Premier League mbona ungathi kuzakalalithi njalo ngendlela thina kulesiem ukuthi senze ngayo sibafundisa ibhora badlala ibhora elicacayo kuzakalalithi.
Phezu kwengalane kule qembu leNgezi Platinum lona elilemiklomelo ngama-20 lathobamunembili njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leChikenini elihlezi kwindawo yesibili. Lawo maqembu adlale ehlulana kungela elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona elilemiklomelo ngama-20 lesikhombisa kuthi iqembu leDynamos lona lihlezi endaweni yesine elilemiklomelo ngama-20 lesithupha. Iqembu leDynamos lilakho ukuhwitha liyedlala phezu kwengalane lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni eliwudlale leqembu leChapungu emavikini edlileyo. Kundawo yesihlanu kule qembu leFC Platinum lona elinqobe leChorochoe nge-1 kanya kuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders leliya umayini wona achani azabhekana kungela elenelise ukulithela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngama-20 lesithupha kuthi iHighlanders leya umayini zilemiklomelo ngama-20 lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisa igama nguChris Gande lilale.
Lo ntungami lenkomo libe lobuso kwabohle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.